Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 7 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo. Njalo abavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amajele. Na lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi. Izifune ezinye zikhupha abantu abaphakathi.
Umkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshaye khona iziphathamandla zebandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe.
Sibona amapolisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe lezanu-PF abakhwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi iZimbabwe kayikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Abe-National AIDS Council bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokukhitshwa kwamakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMoslem.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai usesole udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo lapho kutshaywe khona inkokheli ebalisa umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu luqhamuke emahofisini ebandla leli lapho inkokheli ebalisa uKhuphe, umqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lomgcini sihlalo umnumzana Love Momoyo labanye kade behlezi khona. Intsha engene kulomhlangano ibulele amafasteli lenye impahla ehofisini le. Umnumzana Tswangirai utshele intatheli izindaba ukuthi uyabasola kakhulu abahlasele amahofisi la njalo wathi ibandla licwayisisa ngokwenzakeleyo ngenjongo yokuthatha amanyathelo alukhuni kulabo abazatholakala belecala lokwenza lobo budlwangudlwangu. Konke lokhu okwenzakeleyo kuthethwe imifanekiso kamabonakude. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo utshele iStudio 7 ukuthi bebesenza umhlangano ohlaselwe bexoxisana ngodaba lokungena kumanyano.
Bathe sebebona ukuthi hayi akade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amajele ezitina. Lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi. Ezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kunaloyedo okuphindezeleyo kulokho bekusenzakala. Bona ibade bejika amatshe bavulala sibili kakhulu amawindi ehofisi phose wonke aphelile. Abantu bacatsha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapha kade bevele khona siwabona bangele bayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukulwisana nezanu lobudlawudlawo bedlula konoko. Asethuselwa ngabafana abantwabethu esibazalayo sibosesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region.
Lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare. ngisoze ngikhulumele ukhuphe ngubhebhe mina ngwami kahambanga eHarare ngenxa yokuthi kulezinto iphathi ezaziyo esisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami uPresident Zabu uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kulento engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho okuyikho ngathi kuyasiphatha kubi. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe yibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMandebeleni South.
Hello ke ngumnumzana la Momo yomgcini isilalo webandla le MDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla le MDCT lithi udlakela olwenzakale kobulawayo alutshengisi isimo sebandla osekuyikho okukhulunywa ngabanengi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo othi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababangele ubudlwangudlwangu lobo.
Izolo kuthiwa bekulomhlangano eBulawayo province lapha kade kulo vice president umama national chair ubaba uLove Momoyo national organizer ubaba waseNikobebe behlanganele ama provinces amathathu amandulo kwaba nokuvundlangudlwangu obenzakileyo. So thina njengabandla kwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani, then sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla ukuthi thina izinto zokutshayana lezi kithi kwelethu ibandla kasivumelani lazo njani kasizifuni. Kodwa kuyakhombisa njalo futhi kungaba lesandla sezanu ngoba izanu kayikhwabisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi impumela ngkhona injani ebese sithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo yikuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu kwesingakwazi-ke kwesimeleso kucubuzule ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi sicubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani kwakhathesi?
Hayo kathesi ngesabatha besihlangene esigodleni saseHarare eHighfield lapha okuhlangene khona amabandla wonke aphikisayo bekulamandla laba bekunamabandla ayi-9 kanti banikisile ukuthi ukuqala isivumelwano sokuthi sisebenzelane osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu benze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uzulu wonke phandle lapho ukuthi umanyano usukhona. Njalo sikhuthazela lama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo laseZimbabwe akusona udubo olokuthi ngolomuntu oyedwa. Njalo athi lo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende zesonke sikhona akunanto yaphumayo.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje uzulu weMandebeleni kanye labenhlanganiso ezizimeleyo sebesole kakhulu udlakela lwe MDCT lolu kubika unompumelelo Moyo.
Iningi labantu bamanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo lisola kakhulu abasakhulayo be-MDCT abasuke eHarare abayibo ababikwa bengabe beqale lolu dlakela. Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-PDP umnumzana kucacaphulu ngomunye wabasole kakhulu lolu dlakela.
Ubudlwangudlwangu obufana nalobuyana obubonakale izolo abuvumakali njalo kwabufuneki. Akula muntu oyinkokheli ofuna ukukhokhela abantu bezimbabwe ongavunyelwa ukuthi akhokhele ongenza i-violence efana naleya. Ukuthi kubuye abantu bevela eHarare begqoke amabharethi nama-yunifomu egugurawoni bezotshaya abantu lapha kwelamandebele asiyonto esingayivuma noma nanini. It's unacceptable, it must be denounced.
Umqondisi we-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthe kusegcekeni ukuthi kukhona okungamanga kuhle ebandleni le-MDCT.
usegcekeni ukuthi ku MDCT hayi kule problem enkulu esingabe kuphela thina kuphela esingekho phakathi ku MDCT esingayaziyo. Siyaba kuthaza ukuthi abe MDCT kabalungise indlela bafake indlela yabo ku order ukwenzela ukuthi abantu babe le confidence le leadership yabo.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi aluba mangalisi loludlakela ngoba ngo-2005 bachayana njalo kuze kube lokuxexebuka elinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Kawusimangalisi thina njengebandla lemthokazi Republic Party ngoba iMDC ayikuqali lokhu bakwenzile ngo-2005 eHarvest House khona le eHarare lapho besehlukana khona labo Welshman Ncube kwaliwa kwaba lithuli. Kodwa into esidanisayo ukuthi kuthunyelwa abantu all the way from Harare ukuzochaya abantu bakithi lapha kobulawayo. Sithina abantu bakithi abanjengabo Thokozani Khuphi labo Welshman Ncube ngabe bayananzelela ukuthi abantu beMpumalanga bazobasebenzisa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube yena usole umkhokheli weMDCT ngokwakhe umnumzana Morgan Tswangirai.
Sikubeka sitiyisana sana umtshato wezinja okutshengisela ukuthi lowo mongameli weMDC uTswangirai yena ngokwakhe ngumuntu olotyuku, umuntu ongeke walikhokhela elizwe ngoba yena usetshengisele ukuthi angaba ngumuntu ongadlula even yena umgabe ngokwakhe ngobukhokheli alabo.
Ibandla leMDCT lethule imibiko lisola udlakela lwayizolo bethi loba amapholisa esecubungula loludlakela labo njengebandla abavumelani lokwenzakale izolo njalo ozafumana elecala uzajeziswa kulandela imithetho yebandla. UZulu uyasola kakhulu ukuxokozela okube khona phakathi kwamalunga eMDCT bethi kuzabanyela ukungavotelwa kukhetho oluzayo ibandla lezano PF lihleli Ncube. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso yeHuman Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe iziphathamandla zalinhlanganiso emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo.
Inhlanganiso yeHuman Rights Watch ithi ukungalandelwa kwesisekelo sombuso esitsha lokusetshenziswa kwengatsha zikahulumende njengengatsha zeZANU PF kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo luyabe lungakhululekanga. Njengoba ke iSADC izaqhuba umhlangano wayo kwele South Africa liviki, umqondisi enhlanganisweni yeHuman Rights Watch ezansi yezwekazi leAfrika umnumzana Dewa Mavinga uthi linhlanganiso ilomlando wokubamba ngamandla iZimbabwe ukuthi ihloniphe amalungelo oluntu.
Sibona amapholisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ba-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe leZANU PF. Bakwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Nkosikazi Mawusi Segun laye oyisiphathamandla salinhlanganiso uthi ukusetshenziswa kokudla njengesikhali sokuthi abalambayo bavotele iZANU PF ngokunye ukwephula amalungelo oluntu. Nkosikazi Segun uthi enye into abakhathazeke ngayo elakho kubangela ingxabangxoza yokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni impila kahle kamongameli Mgabe.
So when we raise, you know, issues of age and health, it is how all of that can impact.
Sikhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli lempila kahle yakhe. Sikhangela ukuthi lokhu kuncindezela njani amalungelo oluntu lweZimbabwe, ilungelo lokuzikhethela umuntu abamfunayo, ilungelo lokuhlala elizweni elilokuthula. Akucabange ukuthi yini engenzakala nxa umongameli Mugabe engavuka esegula okwedlulisa amalawulo.
Esekhuluma ngodlakela olwenzeka manje eZimbabwe kugoqela ukutshiswa kwezindlu lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo, umnumzana Mavinga uthi lokhu kuzabangela kwesaba ebantwini bese kwephula ilungelo labo lokuvotela umuntu abamfunayo. Uye futhi wasola kakhulu udlakela oluphuma ngitsho lasemabandleni aphikisayo kugoqela ele-MDC.
Thina sithi hayi uyabona i-violence asiyifuni njalo njalo, i-violence yenza ukuthi ama-elections abe angihambanga kakuhle. I-violence evela ku-MDC evela kuZANU PF lakumapholisa labanye, asifuni i-violence. Umuntu wonke kumele athi i-violence asiyifuni.
Kulumbiko inhlanganiso le ibe yasola njalo amazwe abalisa iAngola, iMozambique kanye leSouth Africa isithi la kula mazwe kukhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu. ISADC yona ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo kusukela ngolwesine bese kusithi mhlaka 19 lo-20 kube umhlangano omkhulu ongenwa ngomongameli bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leMDC kobulawayo izolo lapho okuthawe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uThokozani Nkosazana Thokozani Khuphe.
Thumelani text message ngenombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lePhalamende lakwele South Africa azavota kusasa esekela kumbe ephikisa ukuthi uMongameli Jacob Zuma amiswe umsebenzi. Lokhu ngokwesishiyagalombili amalunga aleli dale evota ezama ukukhipha uZuma embusweni esithi uZulu walelo lizwe kaselathemba lombuso wakhe ngenxa yokungaziphathi kuhle.
Kwezempila kahle abohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igcikwane lengculaza oNational AIDS Council bathi bakhathazekile ngodaba lokumiswa kokubekwa kwamajazi omkhwenyana amakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMuslim. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini abokholo lwesi-Islam bengakakuvimbi abetholakala amajasi omkhwenyana la aphiwa kungelambadalo emakamulini okulala kanye lezambuzini emaweteleni. Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemaweteleni zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukuya emacansini. Kungalesi sizathu ke kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amakhondomu njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kowesifazane engazilungiselelanga. Ngalezi nsuku akusenjalo ngoba engasatholakali amakhondomu la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube likholwa lesi-Islam lapha eZimbabwe. UDube uthi imithetho elandelwa ngabavela kwamanye amazwe ivele ukuchaza njengehlazo ukuwabona nje amakhondomu lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.
Babe kuthatha ukuthi ngakibo vele awusozula ithole ikhondomu lisendaweni ezinjalo ngoba ngale umthetho iyabayalisa ukuhamba emacansini lomuntu ongasomi kakho. So abakukhangeleli abalama problems esiwafesayo but ngapha silakho ukuthi singakusebenzisa njengendlela yokuncedisa labo abangakwanisi ukumathenga amakhondomu lawo. So kuya ngokuthi ukuthatha njani but inkonzo ye-Islam ayiyalisi ukusebenzisa ama-contraceptions kumbe ukuzivikela kwendaba zamacansini.
UDube ukhuthaza uxazululo kwalindaba kudingwe lapho kuyinkinga khona kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labenaki.
Silabo ama-sheikhs, silabo abafundileyo kakhulu ku-religion ye-Islam okokuthi ngabe funa ukuzwa okugcweleyo bakhona bengabancedisa ukuthi isonto ye-Islam ithini ngalawa ama-condoms kumbe kungaziziphi ezinye indlela abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi laba abantu ngase bebuya akusoze kubayangise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Zakat Fund, umnumzana Henry Balakazi, uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi-Islam kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli.
Islamically, we are for abstinence. We are against the idea of
abukholo lwesi-Islam sikuthaza ukulinda kweze ukuya emacansini kuze kuye kuthi abantu sebethethene. Asiphikisane lodaba lokusetshenziswa kwamakhondo ukuzivikela kumikhuhlane.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi lanxa engavumelani lalo mbono kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjengehoteleni.
Umuntu angabhatala irom lilungelo lakhe ukuthi kasafuni condom. Ama-hotel maybe banga-creative flow. So mina le problem lakho, but umuntu uma ibhatala irom icondom ayingafakwa ma ingayifuni. Kodwa emazweni lapho esivela khona emdulini kule container songani ngwezithu ngane kwini akubhalwanga but ungakupress icondom yakho. So ngasezathi phelise erumini. Erumini ulo mthetho wakhe. Umuntu angakuletha khonoko I think akumakethe emahoteleni bangakuthatha.
Abenhlanganiso yababubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe okubalisa elamahotela eyeZimbabwe Council of Tourism bathi bayazisekela ngokugcweleyo inhlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane. Izizathu bathi ziningi ezenza abamahotela bamise ukuwafaka amakondomu ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemuli zabo kungakho kungamelanga aphonge ubonakala ebekwe ndawana yonke. Ubufakazi obukhona obugcizelelwa ngabe-UNAIDS buveza ukuba bebalutshwana kakhulu abathelelwa igciwane lengculaza ele-HIV emazweni alamakholwa amaningi esi-Islam nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se-Sub-Saharan Africa okubalisa eleZimbabwe. Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu kulesi sigaba se-Sub-Saharan Africa bebikwa belalo igciwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyabaza abantu abatshaye umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo izolo. Asizweni uBebe xoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi owaphuma kubandla le-MDC kanye lo mnumzana Isaac Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umlalazi usungula lingxoxo kuhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa kuFacebook nguGibbs Dube weStudio 7.
Mina lo Bebe sisuke ku-United MDC ngo-2005 sonke sibalekele i-violence koTsvangirai. Ukuthi waphinde wabuyela kanjani khona ngale hhayi uzaziphendulela. Kodwa yinto atevele yazi kumficile labo abakwe-MDCT okungaba sici khathesi kuzabafica ngelinye ilanga. Umnumzana uTsvangirai hhayi ukucabanga kuye kuyafika ekuqineni.
Sesilayo ubaba uBebe lapha-ke baba Bebe
ngingakutsho ukuthi ngiyathokoza ukuthi uPresident uTsvangirai esekhulume ngakho njalo uthembisile ukuthi khona lo okwenzileyo uzajeziswa ngokufaneleyo. So ngibona ngani sekuyinto esilula ngoba abantu abakwenzileyo abanye bakhona siyabazi sokuthi ukuthi bazachazana-ke ukuthi bajeziswe nje baphule kwesijeziso okufanele basiphile.
Okuvele kungani kwenze kwaba lalokhu kuyini Bebe?
Nami ukuthi kwenzeke kuyini ngoba angizange ngibe lethuba lokuthi ngidingisise ukuthi kuvele kubangelwa kuyini.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Bebe, sicela ubambe khonapho-ke. Silo baba u-Isaac Mpofu lapha ecingweni. Baba Mpofu, akuphosela kho baba.
Masibuyele emuva, yikho uthole ukuthi kwazalwa igama elithi iGugrahondo Dube. Izano wena mfowethu ayiqalanga namhlanje ukuthi ibulale abantu. Izano abantu bethi bavusa amakhanda befuna ukuthi bayakhe isizwe siphile kahle. Izano iyabulala Dube.
Kodwa okwenza utsho ukuthi yizanu lapha kwini ngoba siyezuba bobhebhe ukuthi abantu bangkhona bayazakala ukuthi ngabantu abavela kubadlela MTC. So ke izano iziyangena njani kwalapha mpofu?
No, ulalela ngikutshele Dube. Izano ihlakaniphile, uBhebhe engakhuluma kanjalo ukuthi yakwazi ukuthi abantu beMTC. Izano ihlakaniphile, iyabuya ngemali, ifike ithenge abantu Dube. Ithi hambani yoshaya abantu lina, baza kube libona bengacabangela ukuthi lina lingaba lodlame kumbe lingabulala abantu.
Ulapho lizwe umnumzana Isaac Mpofu ohlala kwele South Africa. UFortune Mlalazi lo mnumzana Bednico Bhebhe ongumqoqi wenhlelo ze-MDCT. Bhebhe kuhlelo Zimbabwe Today.
Kwezemidlalo umgadli weqembu leBulawayo City umkhululi Moyo ufunga uthi lonyaka nguye ozaphakamisa isicoco esokuba ngumgadli olichayele kaningi emambuleni esigabeni sePremier Soccer League. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje esiphala oludaba ndawonye lezinye.
Umoyo utsho lokhu ngemva kokuba elichayele kabili emambuleni emdlalweni weqembu lakhe leleshabane mine ngomgqibelo. Lo mdlalo uphele iqembu leBulawayo City linqobe nge-3 kanyayi, kanti amagoli kaMoyo atsho ukuba usehlohle amagoli ayisithupha kumidlalo yalonyaka. Njalo uthi akusensuku zatshwala engedlulanga amagoli alitshumi okulinani ebeselihlohlwe ngumgadli obedlalela iqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda, yena osewayadlala elizweni leSouth Africa.
6 goals already. Zamba ngamdlula, hayi 2 goal scorer yimi this year. And I target the coach Ngomtshela was taking me this year.
Umgadli weqembu lengeze Platinum Stars uTerence Tsokamanja ngomunye layo okhangelele isicoco seGolden Boot njengoba esehlohle amagoli ayisikhombisa ngemva kokuba ehlohle kanye lapho iqembu lakhe lichayele uMine nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ibuyisele iqembu lengeze Platinum Stars phezu kwengalane yemiklomelo njengoba iqembu ebelikhokhela singena kwimidlalo yangempela viki ele-Chicken Inn libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamashumi amane, njalo lichiya ele-Chikenini ngomklomelo wodwa. Kuthe endaweni yesithathu kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha, njalo elinqobe ele-Black Rhinos nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lihleze endaweni yesine, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Dynamos. Kuthe endaweni yesihlanu kule qembu le-Haumain elile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu, ikanti ele-Highlanders lona elibe ngujikilobhanqa 0-0. Leqembu le-Harare City lisendaweni yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Emsileni wengalane iqembu le-Churuchu lithole umklomelo wodwa, lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9. Ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 0-0 leleyata, kwathi iqembu elihleze endaweni yesibili nxa usuka emsileni eleBantu Rovers linqotshwe 1 kanya ngele-Triangle. Iintshantsho zanyakenye iqembu le-Cape United zihleze endaweni yesithathu nxa usuka emsileni zile miklomelo elitshumi lesikhombisa, njalo leli qembu lize lanqoba ngemva kwemidlalo embalwa lapho litshaya ele-ZPC Kariba nge-1 kanya ngesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down, empopom, empopoma, sakuti, rasko, it's a number one, bam, 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 Lobuhle bakhe lobufuna ukumuthatha.
Wethatu lesakuphi sangalene. Lesangalene. Wethatu lesakuphi sangalene. Lesangalene.
Rasboom lo Skater ingoma ethi yona ulithatha kuphi isangalele isigqibela uhlolo lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo.
Umkokeli we-MDC team Mnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe koBulawayo izolo lapho okutshayo ekhona iziphathamandla zebandla ezigoqela uNkosazana Thokozani Khuphe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eleZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Hello, Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.